Sibonge ijahe elidala uChris Gande lo mavela sinhlanganya huye ngokusethulela ezosuku ngolimi lwesiNgisi. Litshona njani mthwakazi omuhle, ikudibana emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 26 ngoNcwabakazi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe, sisakaza siseWashington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Abantu ba very serious, abantu bazondile singamaZimbabwe, sizondile. Sithi thina igovernment as long as ingazange yenze into engcono, siza continue kuphela siphansana. Yikuthi into zilunge.
Amapolisa eHarare achaye kabuhlungu abamabandla ezombusazwe abaphikisayo ekade betshengisela besola umbuso weZANU-PF.
EHarare kulendawo okuba yisnetha eyathathwayo ngenkani kuthiwa izaphu yayifuna ukuthatha ilizwe ngodlili ekubotheni kwethu lokotweni kwabonkoko. Umkakakatha endawo umuhamba ngomgwaqo uya eHarare.
Ibandla lezaphu lamhlanje lingene kulanga lesibili lomhlangano walomkhulu oweCongress koBulawayo, liphatha ngenguquko kusisekelo salo kanye lokukhetha inkokheli entsha. KuWoza Fridays lomculi weHouse uTKP. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uqhamuke ukulwisana okwesabekayo phakathi kwamapolisa labamabandla ezombusazwe aphikisayo namhla ekade betshengisela eHarare besola umbuso kamongameli Robert Mugabe. Kubika uMavis Gama.
Abantu abangaba ngamachumi amahlanu kudlakela uqhamuke eHarare lamhlanje amapolisa evimba ukutshengisela obekuqoqwe ngamabandla aphikisayo phansi komanyano we-National Electoral Reforms Agenda. Lolu dlakela lubangele ukubotshwa kwababili ababalisa isikhulumeli somkhankaso weTa Jamuka sesijikile uMnumzana Promise Mkhwananzi kanye lomgcini sihlalo wenhlanganiso ye-National Vendors Union Zimbabwe uMnumzana Stan Zorwadza besetheswa umlando wokutshotshozela udlakela. Lokho kungemva kokuba amapolisa ekhethe ukungalandeli isinqumo sikamahluli we-High Court uJustice Hlekani Mwaera onqume ukuba baqhubeke befola ngoba bevunyelwa isisekelo sombuso. Ukwenza kwamapolisa kugcinule abalandeli bamabandla omanyano wenera kwabangela udlakela oludale umonakalo omkhulu wokubhidlizwa kwempahla kwagcina kubamba ngamandla osomabhizimusi ukuvala izitolo. UMnumzana Thulani Ndlovu obesedolobheni bucwadlana lomkambo weCopacabana ubone kutshiswa impahla yabaphila ngokuthengisa.
Isiphithiphithi lesi vele sesile 2 days siqalisile and siyacontinua. Abantu ba very serious, abantu bazondile singamaZimbabwe, sizondile. Sithi thina igovernment as long as ingazange yenze into engcono, siza continue kuphela siphansana. Yikuthi into zilunge.
Ulizwe Nduna ngomunye wabontanga obephakathi kwale ingxabangxoza yokutshengisela okuvinjiweyo.
Thina besibuye ku-peaceful demonstration. Into esikasithisa ukuthi amapolisa aqale ngokusithela amanzi, aqala ngokusitshiya ama-teargas. So ngokwenza njalo abantu bacina be-reactor. Ekureacteni abantu bacina betshana nabantu be-ZANU-PF. Ngathi ngamafitshane ikho kwenzakalayo khathi.
Ethi udaniswa yikwenza kwamapolisa ungayinaki imithetho yelizwe.
Yikho kusethu silela ukuthi ubana xa ikhodi ithe iqhubekana niye phambili ngelikwenzayo. Amapolisa abuyasiproshe abezama ukwenzani.
Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eweteleni yeBronte, inkokheli yomanyano weNera layo iveze ukukhathazeka ngokukhahlamezwa kwabantu ngamapolisa angahloniphi izinqumo zedale. Kungakho isithi kuqakathekile ukuba lwenziwe ngesiphangiphangi ukhetho kungalindelwa u-2018 ulungisiswe umonakalo obangelwa ngumongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF. AbeNera baqoqa njalo kuya kwethula lolu daba enhlanganisweni ezibalisa iSADC, African Union le-United Nations. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kunjalo nje amazwe angentshonalanga agoqela elemelika, eleBhilithane, eleFrance, leleCanada namhla ethule imbiko esola uhulumende weZANU-PF ngokutshaya lokuhlukuluza uZulu weZimbabwe otshengiselayo ngokuthula. Embikweni ehlukeneyo, izigodlo zabameli bamazwe la eHarare zithe zikhathazekile kakhulu ngodlakela oluqondiswe kuZulu ngamapholisa. Zithi lokhu yikwephula amalungelo oluntu kanye lesisekelo sombuso sona esivumela abantu ukutshengisela. Ngakwelinye uxolo, izigodlo lezi zithe zithukuthele kakhulu ngokwenzakala eZimbabwe zakhuthaza uZulu laye ukuthi engatshengiseli ngobudlwangudlwangu. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibonani mina lokhu kuyimpumela enhle yokutshengisela abantu besenza abantu beZimbabwe bekungele ukukhangelelayo ukuthi amazwe afana le-Amerika, iBrithani nabo-Australia bangasuka futhi bathi hhayi sokufanele ingenele kule ndaba ngoba abantu abaphathwanga kuhle, amalungelo abo ayadlaliswa njalo, abantu bayatshaywa, belinyazwa ngendlela ezinjalo. Ngibonani lokhu kutshengisa ukuthi ukutshengisela okwenziwa ngabantu beZimbabwe sokusifaka esiswangeni esingcono kakhulu kumazwe lawa aqakathekileyo kakhulu ezokukhangela ukuthi ilungelo labantu limi njani emhlabeni.
Singabona yini amazwe la Dokotela Sibanda eqhelisa izitsheziso zawo kuhulumende kamongameli Mugabe?
Kusesekude kakhulu ukuthi siqale ukuthi bazaqhelisa yini izitsheziso zabo ngoba eminyakeni emibili edlulileyo amazwe amaningi nayo besezama ukuthi ayehlise izijeziso ekade zikhona kwele Zimbabwe kumbe sithi kubangane bakapresident Mugabe layo president. Ngibone ngani mina lokho sokwenzakala ukuthi namhlanje bakhulumile kuyisitshengiselo sokuthi kungaba nobukelo bokuthi bangabe bathi hhayi sokufanele siqhelise izijeziso lezi sifuna ukuthi kungangaphi. Nxa bengakwenza lokhu baziqhelise sibili siqine, ngibone ngani mina kungasiza kuncedise uZulu waseZimbabwe odinga ukuthi kube lenguquko.
Ukhona ungathini ngocuku lwamapholisa esilubonayo lolo?
Kuyinto emangalisayo kakhulu njalo ezisibuhlungu ukuthi ngathi amapholisa okufanele abe yiwo agcina abantu abone ukuthi abantu kabalinyazwa baphila kahle elizweni, seyiwasetshenziswa ukuthi abantu sesatshwa ngabantu, abantu sebawabona njengabantu abamelele ukulwa labantu. So kungani nje baliwutho likahulumende hatshi amapholisa amelele uZulu. Kodwa isifiso nje bekuyukuthi ngaba abantu kumbe amazwe aphetsheya ayaqinisa-ke ekukhaleni kwakuthi hhayi amapholisa akangangeneli ngendlela yodlakela olubi kangaka, kadinga ukuthi kube lokuthula nxa abantu betshengisela kodwa angazama ukuthi avalelise amalungelo abantu okutshengisela ngezombusazwe.
UMnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekweleBhilithane.
Isaziso eziqakathekileyo senguquko enhlelweni ze-Studio 7 kusukisela ngomvulo mhlaka 29 Ncwabakazi 2016, umsakazo wakho we-Studio 7 uza kuma ukusakaza ngolimi lwesiNgisi. Loba kunjalo, indaba eziphathelane leZimbabwe ngalolu limi zizaqhubeka ziphuma kunhlelo ze-VOA English to Africa ezithi Africa News Tonight ngomvulo kusiya ngolwesihlanu, kuthi ke le Nightline Africa ngomgqibelo langesonto. I-Studio 7 izaqhubeka isakaza ngesiNgisi kuhlelo Live Talk lona osoluqheliswa emsakazweni weradio ukuze lube lihola elilodwa, hatshi ingxenye yehola obekuyikho khona kathesi. Lizaba lakho ukuqhubeka lithola indaba zesiNgisi ebulenjini beweb. Sizaqhubeka sisakaza ngesishona langesiNdebele ngomvulo kusiya ngolwesihlanu okwengxenye yehola ngalimi lunye, futhi ngomgqibelo langesonto lalo luqheliswe lusiya njalo kungxenye yehola ngalunye. Ukuze lithole amagagasi esisakaza kiwo, yanini kuwebhusayithi yethu ethi www.voashona.com loba ku www.voaindebele.com. Uhlelo lwesishona lo lwesiNdebele lusakazwa nsuku zonke kusukisela ngo-7 ntambama kusiya ngo-8 p.m. kumagagasi athi 15460 6065 4930 shortwave laku 909 medium wave, uhlelo lwe live talk lusakazwa kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo 8 ntambama kumagagasi awe 6065 15460 new shortwave la ku 909 medium wave.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha eMelika zithi amalungiselelo okutshengisela okuza kwenziwa edolobheni leNew York ngenyanga ezayo. Emhlanganweni weUnited Nations General Assembly asekusibanga esiphezulu. Umfundisi Van Mawarire uthi laye ungomunye wabaqoqa ukutshengisela lokhu. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele webandla leMDCT khonapha eMelika. Umnumzana Muzobanzi Ncube yena othi bazatshengisela ngoba befuna umhlaba wonke jikelele ubone ukuthi ilizwe leZimbabwe liphakathi kobunzima.
Sikhangelele kakhulu sibili ukuthi abazalwane beZimbabwe bonke abalapha eMelika leCanada beze eNew York laphana sibili ukuzotshengisela phambi kwakhe uPresident Robert Mugabe ozabe khona laphana eNew York kuUnited Nations meeting yakhe. Zabe sibaningi sibili, including even the famous Pastor Evan Mawarire uzabe khona eNew York. Sigcwele sibili njengamaZimbabwe sibambene sitshengisela umumo esingawufuniyo eZimbabwe ukuthi esijikile Mugabe lezanu PF yakho tajamuka.
Manje libona ngani kuzaphathisani khona?
Kuzaphathisa kakhulu sibili ngoba amazwe wonke azasibona sithwele amaflag akithi eZimbabwe. Bazasibona sitshengisela sibili, sitshengisela ukuthi ilizwe lethu siyalithanda. Njalo ukutshengisela kwethu eNew York kuyabe kuyin solidarity labase Zimbabwe. Labe sibabona bebhizi khathesi betshengisela sibili ukuthi umumo weZimbabwe asisawufundi. URobert Mugabe asisamfuni lo mbuso wakhe bantu.
Pho manje libona ungani ukutshengisela lokhu kuzaphumelela na ngoba iminyaka edluleyo sesike sabona kulabantu abathathu ababili abatshengiselayo khona ngale New York?
Ukhumbule Gande ukuthi impi leziyana ezaqalisa eNorthern Africa, i-Arab Movement leziyana kwaqalisa ngomuntu oyedwa owazitshisayo. So ukutshengisela kakula ukuthi kulabantu abangaki. Umuntu oyedwa nxa ethwele iflag etshengisela kuyatshengisa ukuthi umuntu lo uvele kulento emhluphayo kakhulu ukuthi azayizimela yedwa. Kodwa this time siyabe siba nengi kakhulu sibili, amaZimbabweni wonke ayeza and siyabe sigcwele Mugabe sikumelele kakhulu sibili.
Umnumzana Muzobanzi Ncube ngunobhala jikelele webandla leMDCT khonapha eMelika obekhuluma leStudio 7 ecingweni eseVirginia.
Isaziso eziqakathekileyo senguquko enhlelweni zeStudio 7 kusukisela ngomvulo mhla ka 29 Ncwabakazi 2016. Umsakazo wakho weStudio 7 uza kuma ukusakaza ngolimi lwesiNgisi. Loba kunjalo, indaba eziphathelane leZimbabwe ngalolu limi zizaqhubeka ziphuma kunhlelo zeVOA English to Africa ezithi Africa News Tonight ngomvulo kusiya ngolwesihlanu, kuthi ke le Nightline Africa ngomgqibelo langesonto. iStudio 7 izaqhubeka isakaza ngesiNgisi kuhlelo Live Talk lona osoluqheliswa emsakazweni weradio ukuze lube lihola elilodwa, hatshi ingxenye yehola obekuyikho khona kathesi. Lizaba lakho ukuqhubeka lithola indaba zesiNgisi ebulenjini beweb. Sizaqhubeka sisakaza ngesishona langesiNdebele ngomvulo kusiya ngolwesihlanu okwengxenye yehola ngalimi lunye, kuthi ngomgqibelo langesonto lalo luqheliswe lusiya njalo kungxenye yehola ngalunye. Ukuze lithole amagagasi esisakaza kiwo, yanini kuwebhusayithi yethu ethi www.voashona.com loba ku www.voaindebele.com. uhlelo lwesishona lo lwesiNdebele lusakazwa nsuku zonke kusukisela ngo 7 ntambama kusiya ngo 8 pm kumagagasi athi 15460 6065 4930 shortwave la ku 909 medium wave. Uhlelo lwe live talk lusakazwa kusukisela ngomvulo kusiya ngo lwesihlanu ngo 8 ntambama kumagagasi awe 6065 15460 new shortwave la ku 909 medium wave.
Umhlangano omkhulu webandla lezaphu owe Congress oqale izolo kobulawayo uqhubekele phambili namuhla kuqhutshwa ukhetho lokudinga inkokheli yalelibandla entsha. Njalo lelibandla liphatha udaba lokuguqula isisekelo salo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Ikongresi yezaphu ibiwa ibiphethe kabanzi indaba zesisekelo sebandla. Njalo kwenziwe lokhetho lwenkokheli, impumela yayo izakwaziswa kusasa. Umkhokheli wezaphu, uMnumzana Dumiso Dabengwa, ubikwa echasise ngempahla zebandla ezahuquluzwa nguhulumende ngesikhathi ebotshiwe lomuyi uDokotela Joshua Nkomo esexotshiwe kuhulumende. Uchaze ukuba iMagnet House esingamahofisi abacuphi kunye leSnake Park eyaphiwa inasa nguhulumende ngezinye zempahla ezahuquluzwayo njalo njengebandla abatholi ngitsho ipeni.
EHarare kule ndawo okuthiwa iSnake Park eyathathwayo ngenkani kuthiwa izaphu yayifuna ukuthatha ibizwe ngohlini ekubotshweni kwethu lokotweni kwakonkoko. Umkaka kathalendawo umuhamba ngomgwaqo uya eHarare ukhangela esandleni sokudla phezulu ecacweni inkala kathalendawo ezaphu yathathwa namhlanje yaphiwa inasa.
Kusenjalo ibandla leMthwakazi Republic Party selihlele ugwalo olulotshwe amagama azinkulungwane ezingamachumi amabili zabantu i-20,000 awesicelo sepetition eliqoqa ukuya kwethulela uhulumende ngenjongo yokufuna isigodlo sikaMthwakazi siphenduke. Umkhokheli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi ababuyeli emuva ngodaba lolu.
Siyenelisile ukulontsha i-petition signing yethu ngokwasemthethweni ukuthi sazise umhlaba ukuthi siqoqa ama-signature ayedlula 20,000, i-signature ngayinye ngayinye emele abantu bethu ababulawa ngumbhuqazwe ngesikhathi sika-83 kusiya ku-87. La ma-petition sizasebenzisa ukuyengeja ama-stakeholders wonke ogoqela iZimbabwean government, AU, SADC, UN, Britain, loQueen ngokwakhe ne-capacity ukuthi siqale ukudimanda ilizwe lethu lakomthwakazi.
Umoyo uthi inani labasebelobe amagama kulolu gwalo lepetition libapha idlabuzane lokuyamelana lohulumende ukuthi alalele udaba lwabo.
I-first mandate esizabe sesiphiwe ngabantu bakazana ukuthi sikhulume ngelizwe lethu lakomthwakazi ayise silifuna libuyele kubanikazi selokhu sabanjaniswa ngabelungu 1923 kusibe ilizwe linye phakathi kweZimbabwe labantu bakomthwakazi.
Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi sekuyisikhathi sokuba uhulumende alalele okufunwa ngumuntu wonke weZimbabwe ngoba ngulo lalo kungakhathalekile ukuthi ngowasiphi isigaba selizwe usekhathele ngombuso okhona. Umoyo ukhuthaze uhulumende ukuba ayeke ukulwisana labantu abatshengiselayo adinge ukukhulumisana labo ngezikhalazo abalazo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Ku-Live Talk namhla sihlaziya uDlakela oluqhamuke eHarare namuhla ngemva kokuhlaselwa kwabamabandla ayezombusazwe aphikisayo ngesikhathi betshengisela behlaselwa ngamapholisa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngemva kweviki kulokulwisana phakathi kwabebutho leSyria labalweli besiKurdish, izakhamizi zemangweni weHasaka ngenyakatho kweleSyria seziqalisile ukuphindela emakhaya. Umahluli womthethwana laba wakwele South Africa selahlele katshana isicelo esenziwe ngabatshutshisi ekade bephikisa isigwebo esethulelwe ogijima ngenyawo zokuzibazela u-Oscar Pistorius. le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHarare City linqobe eBulawayo City nge 2-1 emdlalweni weKasilaga Premier Soccer League odlalwe lamhlanje eRufaro. Kubiga uJoseph Njanji.
Iqembu leBulawayo City liqale uhlohla sekusiya phela ihlandla lokuqala elomdlalo njalo lichayela emambuleni imvimbi yaleli qembu uMaurice Katsola. Iqembu leHarare City lihlohlese kusele imizuzu elithumi ukuba umdlalo uphele zaba ngujikelo bhanqa 1-1 njalo lihlohlelwe nguRonald Chitio, kwathi elesibili kube ngumbeko ohlohlwe nguWilliam Manondo umdlalo ususiyafika komlindi uyacina. UNompembe uThabani Bhamala uphe iqembu leHarare City umbekwa ngemva kokuba imvimbi yeBulawayo City uBrian Jigwenya evimbe ibhola ngehlombe emegedini lakhe ngemva kukanozinti uNdodana Sibanda. UNompembe wathi usebenzise ingalo. UJigwenya uhle watshengiswa ikhasi lombala obomvu umdlalo waphela iqembu leBulawayo City selidlala lisilela ngomdlali oyedwa. Impumelelo yomdlalo wanamhla ikhuphule inani lemiklomelo yeqembu leHarare City laya kumachumi amabili lathoba munemunye njalo liqanise lahlala kundawo yesikhombisa engalaneni yemiklomelo okuyilapho bekuhlezi khona iqembu leBulawayo City phambilini komdlalo wanamhla. Kusasa imidlalo iqhubekela phambili njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leCape United lizadibana leMtare City Rovers enkundleni National Sports Stadium. Iqembu leChapungu lizemukela iqembu leBotha Strikers enkundleni yeAscott. Iqembu elihlezi phezu kwengalane leFC Platinum lizadibana leNtshantshuzana kenye iqembu leChicken Inn enkundleni yeMandava, ukuthi iqembu leCholocho lizemukela eleZBC Kariba enkundleni yeLuveve. Iqembu leCholocho lihlezi kwindawo yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane lile miklomelo elithumi lantathu okulinani eliphethwe liqembu elihlezi emsileni wengalane leBotha Strikers. Kodwa umqeqeshi weziqholo zeJwane uLizwe Sweswe uthi ulethemba lokuba iqembu lakhe lizasinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu ekupheleni kwesizini.
Sidlala kuhle kakhulu ukuthi ungabuza ubona sidlala ungasuka uhambe singakaxoxwa ungazwani into zithi thina nje uyakwala lawo. Ade sikufuna nje ukuthi abafana labana bazikholelwe bona ngokwabo kufanele bayenze survive. So bafana singathi khona bangehluleka ukuthi khona i-team le survive. Abafana bokuthi kade sikhuluma so even ngalo baku-top 4 baku-top 6.
Ngesonto iqembu leLenders lizangqikelana lele How Mine enkundleni eBumper Fields. Iqembu leWangi lizadlala lele Triangle enkundleni yeColliery, ukuthi iqembu leNgezi Platinum lizemukela iqembu leDynamo enkundleni yeBaobab. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7
was a Friday, lamhlanje silomculi warehouse OTKP.
Usandisiwe Dube nowaziwa ngcono ngegama lokucula elithi TKP uzelwe ngomnyaka 1991 ngenyanga kaNtulikazi edolobheni lakoBulawayo. Umculi uthi ukhulele emulini ebithanda ezomculo kakhulu, okuyinto edale ukuba elobe ingoma yakhe yakuqala ngesikhathi eleminyaka elithumi lanye yokuzalwa.
Ngusandisiwe wakwaDube uMamvela singaphela emulini yayithanda umculo kakhulu. So labo sisami labo bhuti bami besithi nje masihlele endlini singelanto yokwenza ba masihlangene, because I come from a family of 8. Yikho lapho uthando lwami lomculo lwaqala khona, and then professionally ngaqala ukurekhoda ngo-2012.
Oh, ukucindezela ingoma uqale ngo-2012 esebenza ndawonye no-DJ Wexy lapho aqale ukupheka ingoma zedlalade lakhe lokuqala elithiwa The First Lady of Zim House. Nyakenye uTKP ukhiphe idlalade lakhe lesibili elilesihloko esithi Salibonani lapho kutholakala khona ingoma yakhe ethiwa Mururu eyenze wakhethwa ukuba athangasele isicoco kumncintiswano weZimbabwe Music Awards izima ngamafitshane.
Oh, die rai, die rai, die rai, die rai. Oh, die rai, die rai, die rai, die rai.
UTKP uthi umculo wakhe ususabalale emazweni angomakhelwane njalo ucabanga ukuba ake abhode kulawo mazwe ayetshayela abalandeli bakhe mathupha.
Umculo wami wona sowangiqalela wasemahali kwamanye amazwe. Umculo wami ukhona eZambia, umculo wami ukhona eSouth Africa, umculo wami ukhona eBotswana, bawuthanda kakhulu. Okokuthi nje ngiyacabanga ukuthi balangisi nalapha ngingazithola sengiphuma sengithiya performa khona ngale because i-music yami yona intshentshe ukuthi isisheshe yona yafika khona ngale mina ngingakafiki.
Udlalade lakhe lesibili usebenzela amaproducer abalisa u The Virus kanye no DJ Cute abafuna ukuxhumana laye balakho ukuthi bamdinye ebulenjini besebenzisa igama elithi TKP Zim House kuFacebook. Ikanti kuTwitter utholakala ku-@ TKP Zim House. Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ziqiba ezosoko sikhangele ebezihamba phambili. Kuqhamuka ukulwisana okwesabekayo phakathi kwamapholisa labamabandla ezombusazwe aphikisayo ekade betshengisela eHarare. Ibandla lezaphu liqhuba umhlangano walo oweCongress njalo lihlafuna udaba lokuguqula isisekelo salo sombuso likhetha njalo lenkokheli entsha. Kwanelo kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungamilinkomo libe lobusuku obuhle.